indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Bimbito 2018 ngo Cape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Chaiwe yamukela i-judgment ka uhlonishwa uMalaba. Ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga.
Uzulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumthetho ndaba weConcord sokuba izisebenzi zonke ezaxotshwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Izindlela zokuthi bayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phela lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa kuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye, ikwethusela abantu but ke sebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ajiyane lo mkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ubulembu be-internet. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili unani labakwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu we-Constitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxutshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-Constitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani ye-Greatermans. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF.
Chaiwe yamukela i-judgment ka uhlonishwa uMalaba ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa ukwethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelela.
Osekudingakala uNcubethi ukuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana lalaba bantu abaxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu agijimelalo, imali zabantu zitholakale. Ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo usenze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isisondele eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ukungani amakhampani aqakathekile ukudlula abantu kungani amalungelo abantu abalandaba lawo, but yena usebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzakuza uRobert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo, kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinanzele ukuthi kathesi uhulumende lo obusayo khona kathesi kaAmazon nangakwa uzama ngazo zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophe iwest ukuthi usejinjile. So ama-judgment afana layona lawo ngamanye ama-judgment akayenzwa aphiwa ngendlela yokwenzayo yokutshengisa i-international community ukuthi i-government kamnangakwa isitshintshile ayifani nekamgaba.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthetho wandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greatermans labaningi nengi amanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthetho wandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengaphethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemthetho elungiswe yiParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjengaleyo into esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sezizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuva Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016 lapho umthetho wandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo isebenzi nxa sezifuna ukuchiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuzo utatwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthusela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni obuqoqwe yi-ZDI eHarare kuhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele i-ZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela gumbu uthe umhlangano lo ubungowokunika amabandla achiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lozulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups achiyetshiyeneyo, amaqembu achiyetshiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo yokuthi bengayisebenzisa njani i-intanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolo olubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so aba omunye lomunye umuntu esuka khonapha usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho indlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela actually. Konke ukuthi anje umuntu ayikabi umthetho phi. Lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthi asefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye. Ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba nje basikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government, uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-intanethi bonke labasemakhaya bazawelaza iqiniso bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift osalosiziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba lodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathesi ukuthi abantu hayi bekwanisa ukuphikisana besithi hayi kakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala unxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcina utshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethe uyothina simfuni. So ngibona ngani kuza yehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba yokuyosebe nxa ukuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idingu yesimbone emapicthini ekuthwele izikafu sesikwazi ukuthi idi wakhona ngena lo othi wayenza ikhuwe nale. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukukhondisa nalo mfana omncane lo othi wawushamisa. So sesikwazi ukubana ke singesabi nxa ukuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mfunge yamchallenge.
Usuziba uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthuta kwabasha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela lokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo.
Abantu balolahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze ukuba khona kuphela bephikisa kuground abakho hhayi kathe sebeqale u-social media besika-social media sebesiya kuground. Uma usithi ngikhuluma into engakayizenzakali ku-shutdown abantu baqala nga baqala i-shutdown kumbe baqala i-social media and baqala bakhulumisana ku-Facebook bakhulumisana ku-WhatsApp ukuthi akusasa siyavala iZimbabwe then babe sesiyavala iZimbabwe physically ngabethiwa ngama-kitivits anjeo ngabethiwa babonakala behambahamba etown abathengisayo bethengisa abadinga imali bedinga kodwa bonke bathi athi hhayi namuhla i-stairway sonke siyatshengisela siyabe sezindlini.
Isikhulumeli sebandla lentatheli izindaba eleyoung journalist association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kaZulu aveza kiyo okusenhlizweni yakhe.
Uhulumende kumele achiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa iplatform esisalele uZulu ukuthi eveze lokho ayebe kubona lokho ayebe ngakuthandi. Uhulumende yena usase lezinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto e-wrong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi babengekho emgwaqweni nxa sokusenzwa okufuze kube kusenzwa.
Uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho ozabuhlola indlela uZulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uZulu wasolwa ngabamela amalungelo akhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezulu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa ema-ofisini awezeki. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Vitrice yanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lo mdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwitsha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopaf but we continue registering ngoba on Monday
umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association imidlalo leyi siyenzela obana siqoqe ontanga bayebhalisa uvota kulelo hlelo ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yibiometric voter registration ukudanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngingathi kwezombusazwe bangabantu abasheshela emuva bahlehlela emuva kakhulu sibakhuthaza ukuthi behambe beyeregister ukuvota bengaregister ukuvota bengahlali behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba umnumzana Sabelo Siwa uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda grounds singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele kubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu umnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli njalo futhi yindlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve kuma-issues lawo and then also yinto enhle nje ukuthi bethole i-chance la ukuthi bebe le-education ukuthi yano ukuvota yinto yilungelo labo kumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball unkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzelela ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zona ezosilungento zokuvota zona sombona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports so kuyakhuthaza abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje sombona luyihlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba ngimeleli ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kHz kulive talk lamhla-ke sixoxa lezi izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye ababuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza. Le yiStudio 7 esakaza siseWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awenato ukuthi lizinikele ukuba ngumlamulankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlotha phakathi kwele-Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban. Impi yomdeni yakwele-Afghanistan isile minyaka edlula elitshumi lasithupha. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxis Jeremiah wenelise ukuxoxa lonkosikazi Sisa Sibandancube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esiKristu bebandla lamasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC. Unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa minyaka yonke oweZAWAC owalonyaka oza kwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho kusiya mhla ka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngingusisa ngizalwa eLwagwele eMakhulambila, kodwa khathe singendele ensuza koNcube koGawule, ngumalukazana wakoGawule. Ngize lapha eAmerica ngo-2000.
Sungeneke kumpilo yaseMelika, ikuphethe njani?
Hhayi, kumnandi la, kumnandi lapha sisa wami, kumnandi lapha, kuyadliwa, kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako, sinathi chako emini lantambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yeah.
Loba sikhona apha sisithi kumnandi, siyakukhanuka eZimbabwe. Ngiyakukhanuka mama ekhaya khona ngapho ngiyakukhanuka.
Sisedwabeni lonalolo olokukhanuka ekhaya. Linake abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe. Lile mcimbicimbi lalo njalo lenhlanganiso lapho elihlanganela khona, kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabe eZimbabwe abazimuli. Lapho elihlanganela khona likhumbula khonoko elalikwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZawak, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhanuka omama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dorcas Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha eAmerica sahlalisa izungu sathi
asikhangele kakhulu oweGeorgia umhlangano obuya ngempela sonto yonali. Liqoqeni
dadewethu, abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinto esilazo lonyaka esizikhangelelo kakhulu ngamantombazana ethu esibuya nawo, abantwabethu abaphakathi kweminyaka elithumi lantathu kusiya ithumi lasifica munwe mbili 18. Yilo iqembu lethu liqakathekileyo lonyaka esibuya labo, esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangutshela ukuthi mina sengile minyaka engibuye ngo-2000, sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi, sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi, sibatshele ngokukhoza kwethu kwesabatheni. Sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza, abafani nathi okwakuthi umama whatever ukukhuluma yokuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi nhlengu ubamba umlomo khona lapho. Yeah. Bavela ngapi abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabo mama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawa sendleleni, silama Zimbabwe naseIreland ayeza sendleleni, silabo abanye bavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazana izihlobo zethu ibona besilabo kona. Ngafakathe sisiswami. Umama umelele ukuthi bona bo sisengihlangana labo babe yibabangihambise ekhaya. Sazisana ukubana ungazi ubuvele eZimbabwe eHarare, mina mvela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabaseku basalale ekhaya.
Lonyaka silamaqembu amanzi, sile qembu elikhuluma ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba lo mama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokuvangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha, eseseqe kakhulu sikhumbuzane ukuthi hayi, khumbula umama ukuthi wabuphatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayapost, yazi umuntu aposte lento ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lokwanile yini. Uposte lento zezindlini zakho zibone ngumhlaba wonke. Kulezinto zokuzifaka ku-social media, kulezinto zokuzigcina ungazowakhipha amathumba akho azwe umhlaba wonke. Then silelinye icembe elikhuluma ngokuphilisana njenga. Uyazi phela uthiwa mama siyakhuluma njengoba usizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la, ukuthi kusasa ngizwakale sothiwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe, nishiwa sikhona belizweni likaTrump, kambe shiwa kuyini khonoko? Amanye amazwe kawabone uJesu ngathi.
Liqalisa nini, ligqiba nini umhlangano?
Umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama. Siyaqeda ngesonto, siyabe kuthiwa seKahata Springs eGeorgia. Ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe. Mama na John Fed,
savona mwanya kutanda manyoni maini navusi budwa John Fred Jeffrey Jetho Justice umama mdala maini yabona wami yalithanda lonke masabatha ekhaya siyahamba alihambi vangeli alihambi vangeli.
Unkosikazi Sisa Sibanda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Umbiko wethulwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe silesidindo sokuzibazela esogatsha lwendaba zasekhaya emngceleni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane seZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe zezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu ekhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi azisavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa kweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani achiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho labese bevele bephakathi kwelizwe ngalesi sikhathi.
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokhu kusho ukuthi imingcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangena ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi yingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu lelinani nxa kukhangelwa bonke abasuka eZimbabwe bezodinga amadlelo alihlaza kwele South Africa. Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika lekhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba ngesiqubusonwabo. UMnumzana Greatman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha o-applyela i-work permit. Uzolinda uloku yahamba uyajika yahamba uyajika iminyaka isiziphele ngu-15 njalo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambile waye eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days e-border gate. So ngemva kwalawo malanga kumele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayakufuna lapha emsebenzini la.
Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe kuzafuze enze ukwedlule lokhu akwenza manje ukuze anakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi i-government entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni lapho. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo nama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa a-applyele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo amapholisa, amasosha, abezemithelo labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kwenqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethandawo weConcord sokuba izisebenzi zonke zaxotshwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izalwane zeZimbabwe zibekwa zihamba phambili kunani labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvikana 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.